usesitshile ijaha edelizimisele ukuthi iZimbabwe zinze emthethweni lamalungelo abantu ayinqaba. Njengebandla labantu sikhala lemuli yakoMavinga sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo edezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe athe jikelele emhlabeni kakhulu ekhangela amalungelo abantu. Sidabukile njengesizwe sikamthwakazi, sibona ukuthi sesisele sinqunu ngoba edecebisa abantu bonke jikelele engakhethi umhlobo, engakhethi bandla, kodwa edezinto efundisa abantu ngamalungelo ayinqaba ukuthi abantu bafanele bahloniphane, bahlale kahle, bahlale ngokuthula. Ngalokho sikhala lemuli yakoMavinga, sikhala lemuli yamaloya wonke, sikhala ngamalemuli zama-human rights defenders, sikhale lama-civic society organization ngoba edengomunye edephitsheka kakhulu ngokuthi abantu bahlale kahle, bahlale ngokuthula njalo basebenzise imithetho enza abantu babe empowered. Ngalokho Mahlabe Zulu sikhala lani, i-COVID le ayikapheli izeqedisa abantu njengoba sokungena omunye umkhakha omutsha okuthiwa yi-Omicron. Izafanele ukuthi lathi sihlakaniphe, silungele, sizimisele ukulandela ama-United Nations protocols ukuthi sivikelane, sibindane lomkhuhlane lo. Mahlabe Zulu, ilanga litshonile kujaha omutsha. Ingqobe sikithi ukuthi sisale sisebenza sifeze konke lokhu ezimisele khona.
Kuyini kahle kahle ongathi lizamkhumbula ngakho ubaba uMavinga njengebandla?
Sizamkhumbula ngobungcitshi ukufundisa uZulu imithetho, kakhulu ukuvikela abantu abampofu abangalamali yokuthenga amagqwetha, esingathi ku-hiring of lawyers, ngoba edengu-lawyer osebenzela uZulu, esebenzela abantu abahluphekayo. Njalo sizamkhumbula ngokufundisa kakhulu i-constitution. Ngezikhathi sibhala i-constitution wayeyimemba i-COPAC encedisana lamagqwetha, lama-civic society, labantu jikelele. Okokugcina edezithobile, down to earth, okungakutsho ukuthi uqeqetshile njengabanye abahamba bezitshayisa ifuba. Sifunde kakhulu ukuziphatha nokuhlonipha uZulu jikelele.